So we see card is in Dabago VOA Debele.
Ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umuyi umnumzana Simon Khayamoyo uyabekwa namuhla emathuneni yeNational Heroes Acre eHarare. Abanye sebesesabela ukuthi sokuzaba lobunzima ngokuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe uvela kulabo ababe kumandla lezabhu.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki kusukela ngesikhathi kusine izabhu. Kwazi kwaba lokubambana kwezaphu lezalo jongwe.
Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo.
Ngingazake ngithi mina hhayi ube ngadlanga. Kuyakhanya ngelinye ilinto sibulukuthi hhayi lapha indoda hhayi ibizisele nje ampondlwana.
Inhlanganiso yezakhamizi zeWange ithi isivumelanile nenkampani yeWange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asetshise abantu edolobheni leWange.
Umntwana lwana owatshayo bathi waye lo sisi wakhe bekuyiclay wasesitsho umntwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Abanye sebesesabela ukuthi sokuza kuba nzima ukuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe ovela kulabo ababe kubandla lezabhu. UKhayamoyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Aaron Nebera utshele intatheli zindaba izolo ukuthi isigaba seMathebeleland South leseMathebeleland North ziphiwe amabhasi amathathu azahamba esuka ezigabeni lezi esiya eHarare. UNebera uthi lanxa kulabantu abaningi kakhulu abafisa ukuyavalelisa umuyi bazavumela abalihlekana elincane njengalokhu okulawulwa iziqondiso ze-COVID-19. Ngesizwe imbiko kamnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki kusukela ngesikhathi kusine izaphu kwazi kwaba lokubambana kwezaphu lezanu jongwe sokubunjwa izanu PF. Ebeyindoda emadodeni siyazi ubana nguye ubephethe iofisi Information and Publicity kuzanu PF uPolitics Bureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi bana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana thathe iluba lakhe engadini yakhe osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo baba SK Moyo as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela. Lala ngokuthula qhawela amaqhawe, lala ngokuthula moyo omuhle. Siza kulandela nathi endlini naleyo osibikile kwabaphambili khona ngale. Son of the soil, umntwana wenhlabathi, umana wevu, siyabonga.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF. Imbo imibono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabona kude utshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo emfanekisweni lo. Kulamadoda amabili aphahle uMnangagwa abesehamba laye embambe izandla zombili okokumncedisa ukuthi engawi phansi. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kumbiko umnumzana Nick Mangwana ulandule ukuthi uMnangagwa ubedakiwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, imbono ingatshiyana sibili. Kade ngiqale ngithi mina hayi, lami ngiyibona ikhanya nje njengomuntu ozidlele amabele wedlulisa weqa amalawulo waseziqhubela nje imbuzi. Umbono wami sibili, lami nxa ngiyikhangela ngingazake ngithi mina hayi, ubengadlanga. Kuyakhanya ngelinye ilihlo sibili ukuthi hayi, lapha indoda hayi ibizidlele nje amponjwana. Kodwa ngibuye ngithi mina kwesinye isikhathi laba bantu abathenjwa bayenza engathi bayilokhu bengayisikho khona lokhu abayikho khona. Okunye nje ukuba bekungumcimbi ouzama ukuqoqa izimali zalabo okuthiwa bangayafunda e-University yaseZambia. Engxenye nje layo besenza ukuthiwa yidrama esenzela ukuthi imali ziphume abantu bajabule, kube esenza engathi udle kakhulu. Engxenye esenzela bona labo bantu ukuthi kabadle, bathi nxa sebedle kakhulu babe sebezikhwathaza ezikhwameni lapha imali ithululeke yonke, njengoba sizokuthiwa isikhava lesiyana sithenga 25,000 USA, lethayi ngabona yona dathi linga ehlombe lakhe ithenga 10,000. Kukabi ube ngabe vele ezidlele ecitshile engaboni lutho, kumbe nje ubesenza ukuthi abantu bambone lokuthiwa imbonani seeking attention ngesilungu. Yikho engakutsho kodwa ngiyokwazi kwethu hhayi, mna mphoze ngihambele kokuqala ukuthi hhayi indoda ibizidlele.
Ukhona kodwa ukuthi umuntu azidlele amabele kukhona yini okubi? Lanxa kuyikuthi ngumongameli welizwe kumele aziphathe njani? Njalo le Bhayibheli lithini lona ngabakhokheli lokudla amabele lokhu?
Hayi, ukudla bayazidlela abadlayo, kodwa ke njengakho konke ukudla anti kumele kube lesilinganiso lokuthi ungubani, ungaphi, wenzani, ukhangelwe ngobani. Hayi, bayazidlela sibili abantu, kodwa njengoba ngisitsho kumele kube lesilinganiso sokuthi ulobani, wenzani, ukhangelwe ngobani. Nxa asithi umuntu azidlela amabele esekamelweni lakhe esendlini yakhe adla azidlulise kwenzakala okwenzakalayo kuye engabonwa muntu, angibona ukuthi kungaba lo mlando lapho. Kodwa nxa ususidla amabele ungumphathi, umongameli welizwe wecisa amalawulo, lesithunzi sakho siyehla, ngoba abantu sebezacabanga ukuthi lanxa ungadakwanga okukhuluma mayo kwezinye isikhathi bayakhumbula konke bathi hayi lo vele kamali inhlala yenza inkulumo yakhe le ngiyomuntu odakiweyo. Ngiyabona ke iBhayibheli liyasifundisa ngakho ukudla kakhulu amabele lokhu kudakwa. Lona kalitsho ukuthi abantu bangazi banathe lapha banathayo, kodwa yatsho ukuthi abantu banathe kube lesilinganiso. Kule ndaba eBhayibhelini eyamadodakazi ngabona kalothi ababona uyise edakiwe base bemgangela kuthi laye agange. iBhayibheli kutsho ukuthi liyakwala khona ukuthi udla amabele wedlulisa amalawulo uze ungene enkingeni ezilihlazo eziyangisayo, ukuthi nxa usudla amabele lengqondo ucina usidla lengqondo kungabe usakhanya ukuthi wenzani. iBhayibheli liyatsho ukuthi abaphuza kabaphuzi kube lesilinganiso la abaphuzayo, kodwa-ke ungaphuza wedlulise kuza kwenzakala khona lokhu okwenzakala umadodakazi kalothi acine efisa ukubana alale loyise wabo okulihlazo okuyisono okuyinhlekisa okuyisinengiso okuyisiqalekiso. Abakhokheli abaphambili nxa bephuza ma benatha abanatha olesilinganiso, nxa bebomele kakhulu abazivalele ezindlini zabo singababoni thina njengomphakathi.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inhlanganiso ezakhamizi zeWange ithi isivumelane lenkampani yeWange Quarry Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asetshise abantu abedlula lapho okwakulahlwa khona amalahle. Kubikwa kulabantu abachayo okwesabekayo ngemva kokunyathela indawo lapho okwakulahlelwa khona amalahle imigodi yeColliery isasebenza kulezo ndawo. Isehlakalo esisanda kwenzakala ngesejaha eleminyaka ethoba minwe mbili wachayo inyawo zombili okwesabekayo lapho aze anyathele okwakulamalahla achisayo phansi kodwa phezulu engakhanyi ukuthi ayingozi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange uMnumzana Fidelis Chima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njenge Greater Wange Residence Trust saba lomhlangano le Wange Colliery Company. Umhlangano nalawo iWange Colliery yasitshela ukuthi sebathenga i-drone eyabe detector ukuthi ama underground fires abe ngapi. Bona bathi abantu abaningi abatshona besitsha bayabe tshontsha, abanye bayabe dinga maybe i-clay. Abafazi bathanda iclay, so kuthiwa babedinga iclay. Umntwana lwana owatshayo bathi waye losisi wakhe bedinga iclay, wasesitsho umntwana. But thina njenge-Greater Wange Residence Trust we still insist ukuthi hayi lokho siyakubona, but sifuna ukuthi kube lama-barricades, sifuna ukuthi kube ama fire warning signs ukuthi indawo leyi kuyabe kulomlilo obhebhayo. Sasesivumelana le-Colliery ukuthi siyenze ama-awareness meetings, savumelana le-Colliery ukuthi siyenze othwa yi-all stakeholders meeting kule nhlanganiso ezidila ngezinto eze-environment like Zimbabwe Environmental Lawyers Association, lamanye ama-organizations alama-experts kuma-issues of ama-underground fires. So going forward, I think you'll be seeing Greater Wange Residence Trust, Colliery, lamanye ama-organizations which are independent, very serious ngwe environment, pushing ukuthi imitigate indaba yabantwana ukuthi bengaki.
Zona izakhamizi zeWange ukuze zigcine zisenza khona lokho okugcina kungenisa abantwana engozini kuyabo kuhambe njani kahle kahle
indaba yamanzi? According to the Colliery, through public relations manager, siwu meeting yona leyo yena uthi iWange Colliery i under i reconstruction, meaning ukuthi iWange Colliery inezikwelede eziningi, so abakwenzayo ngathi prioritize ezinye izinto, and then ezinye izinto like even issue manje yena water infrastructure into yokuthi okwakathesi kuyabahlupha ukuthi begijime lakho, even lokuthi ube lama inbuilt toilet kuyabahlupha okwakathesi because they are facing ama financial constraints. But as an organization as Greater Wange Residence Trust, thina we believe ukuthi amanzi is a constitutional right. We believe as the Greater Wange Residence Trust ukuthi iColliery also make sure ukuthi they prioritize amanzi. Umuntu cannot do without water. Water is life. But now Wange Colliery Company is not doing enough in terms of investing in water infrastructure. Most of the residents that falls under Wange Colliery Company, they use public toilets, they use public bathrooms. An average of 50 families, meaning that close to 300 people, they use these public toilets and public, you know, bathrooms. And per day, water, they actually access water for less than 3 hours. The flushing system, they're actually dysfunctional. That forces people to actually go into the bush to relieve themselves, forcing themselves to underground fire. And as an institution was saying, Wange should prioritize, you know, investing in water. Of course, they are defense was that Wange Colliery is under reconstruction, meaning that it's facing some financial constraints. But water is life, and right to water is actually guaranteed in the and therefore Wange Colliery should make sure that they actually, you know, prioritize investing in water infrastructure. We managed to engage Wange Colliery Company. It was represented by their public relations officer, their safety, health, environmental officer, during that meeting, Wange Colliery actually said that they have bought a drone that will be detecting underground fires. But as an institution, we are saying that they need to put barricades, they need to engage communities frequently. They have to intensify public awareness meetings, which they claim that they're actually carrying out. We need an all-stakeholders meeting where I'm a public toilets, I'm a public bathrooms, and I'm a public bathrooms la abel amanzi for less than 3 hours a day, and I'm a flushing system a corner. I feel because of that we are to force abantu ukuthi bayekangeni.
Umnumzana Fidelis Chima isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eWange.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezimlife.com libika ukuba kulamajaha amathathu awetheswa amacala ambalwa awokudlengula, ukungena endlini okungekho emthethweni nokuthathela abantu imali. Babikwa bephume ngodlakela esitokisini semzilikazi koBulawayo. Abathathu laba badabuka edolobheni leGweru, kodwa babikwa bebesenza ubugebengu koBulawayo. Iphephandaba leHerald lithi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna namuhla lakusasa. Okwamanje ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu wamazwe ambalwa awezwekazi le-Europe ungene esitaladeni izolo etshengisela ngokufakwa kweziqondiso ze-COVID-19 kulandela ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus emazweni la. Ohulumende bamazwe la babikwa besithi bazafaka imigoqo ikakhulu kulabo abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Iziphathamandla zakwele Israel zithi kulondoda wesiPalestina odutshulwe wafa ngamapholisa ngemva kokuba edubule walimaza abantu abane. Iziphathamandla zakwele Israel zithi undoda lo obesaziwa ukuthi ngwenhlanganiso yeHamas. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga ukusalibonani sebalaleli labasakazi kanti lonke endithanda elihloniphekayo. Uyabona ngicela ukuyemphawulela kule nto enginanzelelayo. Umuntu ovele ebeseligwala ubonakala ngokwedusa ngalokhu la. Abantu laba bomba ngazwe bayezwa bonke amaqembu wonke embone ngani kathi esalaleli isipidi sethu. Gaba-ke wenze so bekele thini inkulumo zethu, bekele zethu inkulumo. Ubona nje bezikhampenele bethembisa abakuthembisayo, bethembisa abakuthembisayo. Sibone ngo-2023 ukuthi kuyaphuma kusithina ama-results angikhona, ngoba kunjengokuthi bengalalela thina, kunjengokuthi ngithembise umfazi ngithi mina ungakhomba mina awusuzuhambe ngebhasi, awusuzuhambe ngenyawo, uzabuhamba ngeprema thina. Ngisitsho le bhasikile ngithi lingekho anti abonti kakucaci kunokho. I-ZANU-PF ile 41 years isithembiso zawo kazikagcwali zonke. Noma nyangizwe nje abanye abasekeli bayo abanjengabobochuma labo livgawele bethi bona hayi iyazama, hayi lalokhu lalokhu ama sanction i sanction enkulu kambe shiwa yiphi sanction kuzobuzwe ukuthiwa hey kulobandlululo bandlululo okukhulu ubandlululo ngoleshoni amashoni abulala amandebele ngesikhathi sokugrounda uzange ukufeshoni unkomo yelabalandeli leharare khona lokuthi azange abethi wobulawa ngapha labo kwetshenziswa khona enye ivenga kubuye kathi singakhangela abalungisa imigwaqo endaweni yabo khona ngale ngapha kulantwentshwa kwabuye umgwaqo weplumto wadlula weharare kwabuye umgwaqo lona osuke ebhayithi uye eharare ngapha losuke ebhayithi yefolo zero kwabula lokhu kuthiwa hayi ukuplani ukuplani ungabheka ukuthi uya endaweni yamandebele so asilandaba lakho thina kathi sisibongela nje ukuthi umfoka mqabuko la ungenile naye nje le ngakuthiwa bengaqinisa lo mqondisi labo ukuthi sizuze nje lati isihlalo yeparlamenti abantu abasimelayo laphana kuphe indawo yethu ukuthi singakuwina ubupresident kuyintando kaNkulunkulu kodwa ke esikufisa ukuthi sizuze lati abantu abasimelayo esihlalo khona ngale eparlamenti ngiyabonga
angibingelela ngibingelele basakazi abahle ngegama lami ngingumoya esitele selwave hey ngizwa ubuhlungu obuphindiweyo kakhulu ngikwazi ukuthi into leyi ingalungisiswa njani ngibona abafana laba ababulawa ngezitina ngithiwa useporohwane e-South Africa hey kuzwisa ubuhlungu kakhulu nxa ama-Africans ebulala nangaleyana ndlela leyana abantu labanabayekelwa nje nguhulumeni wase-South Africa bethatha umthetho bewufake ezandleni zabo kubuhlungu kakhulu sekuyazize ngicabanga ukuthi impilo livili abantu abanakumelanga kumele bezinto ngamakhwapha bebekwazi ukuthi singama-African sonke ngabantu abamsulu sonke akutshintshi lutho konke khona ngoba kasibo uNkulunkulu bona bazahamba ezulwini ngamaphiko yini maphapa nje ubuhlungu siyamnyabonga abasakazi abahle nyabonga ngicela limbalele i-odio lami leli ngiyafisa ke ngifisa ukuthi ama-South African bakuzwe
yes ngiyabingelela kubasakazi nakubalali ubangiqoba indaba yangithi izwisa ubuhlungu kakhulu indaba yasemathebelele kube kusidanise futhi ukuthi uzathola kulabantu basesizweni samathebeleleni abazakhuluma ngendlela yokuthi abantu basemathebeleleni bale-tribal izibuze ukuthi ngiphi ngibuye ngiphendule lo umlaleli kade phawula nti siyekele ukuzondana ukuzondana angeke kuze kuphele ngoba i-government yiyo eyahlanyela inzondano yibo abaqala ukubandlulula abantu so okuyintolokwana kuvele kusebantwini akungeke kuze kuphele njalo le government yona le esifusayo iyabonisa ukuthi ayifuni ukuguquka kulokhu eyakutshalayo from the start isasemelapho so wena ma ufuna ukuthi wena uhlangane neminye imihlobo engavuniyo ukuhlanganyela njani bona kuyibo abakwenzayo wena ukuhlanganyela njani ukulungisa njani ma ngithanda ukukhangela khona lapha emzansi ngokusebenza nzemzi ungathanda ukukhangela lapha abelungu abantu abamnyama yibona abaposta abelungu kubanje usebenzi ndawonye kodwa abelungu ngeqembu elizimele lodwa vele abakufuni lokhu ngabona abelungu ukuthi bahlehlele emva when it comes to ukuthi kakube yinto eyi-one isizwe kasibe yinto eyi-one abelungu bahlehlele emva kuyafana lakhona lokhona kwa thina yithi esizaloka siforce ukuthi bona sizisondeze kulabana abantu abana abantu abasidingi lathi asibadingi so bona okwabo bafuna ama-resources and sebawaqedile ama-resources wethu sebawaqedile akho resource esisebenzelayo nalapha esigabeni sakithi kule zinto ezinjengabo-campfire kungakuthi ngazisebenzela izigaba ithimba ngaliyancedisa ezigabeni kodwa akula nto encedisa ngakho so into enjalo wena uyakuthi khona wena uzayilungisa kanje ngaliphi ekubeni wena umuntu obusayo kuwuyo oyenza lokho ubandlulela abantu mhlobo so wena ngekuzuzukwani so mina ngithi phambili khona umqondisi makube wuye poza sikhipha kuleli bit sikhathele sikhathele and then ma kuyukuthi khonana abantu bathi lizwe angeke ze linqunywa izwe liyanqunywa amazwe afana laboswazini olisot osouth sudan nabo baqunywa phakathi o-iran nabo-iraq baqunywa phakathi so lolalele lakithi lona kade ehlulayo abana abantu manasibat vele angeke kuzokuzwana angeke kuzokuzwana kuyafostwa nje lokho angeke kuzokuzwana yabona okunye izaphu i-right kodwa ke okwamanje ungazathi izaphazamisa i-MRP MRP beyikhontesta kahle kakhulu manje lokuvumbuka izaphu kanti kubeni beyingaphi olalongo sikhathi esingaka yathi ifake abantu edakeni yahamba yahamba izovumbuka manje umqondisi ngoba nawo namqondisi engumuntu osefuna ukulwela isizwe sakithi izaphu ke sicela ubana izaphu kayikhulumizane eMRP kutholakala isolution ukuthi ilungiseka kanjani into yezaphu le eMRP, ngoba lapho sokuzadala iconfusion, kuyodala iconfusion ngoba isizwe siyi-one. So mazodabukana phakathi kanje yabona ukuba sokuba le-confusion ukuthi abantu bazalideka manje ukuthi bayena baye. So MRP nezaphu hlalani phansi etafuleni lilungise le nto le, sifuna ukuthi ma kusefika i-2023 ukuthi kume kanjani abantu bangabi ne-confusion. Ngiyabonga, bangiqophelelwe into
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenzala e-studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Wezemelika. Umzulu welemelika uya kukhefu elikhangelelwa ngabaningi iminyaka yonke kulawo wonke amakhefu ngolwesine ele-Thanksgiving ekhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ukukhwela kwentengo lokhu kufaka umongameli Joe Biden kusimo esibi ngoba abanye sebesithi uyehluleka ukubusa. Kodwa yena uhulumende kaBiden uthi imizamo yakhe ikakhulu ukusayinwa komthetho wokwakha kuzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angivumelani lalabo abathi umongameli uBiden uyehluleka ekulungiseleni umnotho welizwe. Sizakhumbula ukuthi vele umnotho ungake uhambe phansi, uyathatha isikhathi eside ukuthi njalo usuke umqakama. Njalo izitshengiselo eziningi zisibonisa ukuthi hayi siyaphakama siyaphezulu. Yebo intengo zikhwelile, njalo lamandla emali abantu ukuthi lokhu yi-inflation ngani hayi amandla sewile mbijana. Kodwa vele kuba njalo uma uvuselela umnotho kuyamele ufake enye imali yande emkambo. Kungenzakala lokho into zijwayele ukuzizane uzanele ukuqakama intengo, njalo ukuthi ngemva kwesikhathi usuyaqalisa ke ukuyehlisa inani lemali esemkambo, izinto lazo sezisima ukukhwela. So yikho kusebenza vele kwale into abathi inflation esikhathini esiningi ibangela tugayo sokule mali eningi esifakwe emkambo. Okuqathile ukuthi imali leyo ingafakwa isetshenziswe, ingasetshenziswa ke yena leyo mali, into seziyaqala ukuthuthuka.
Nxa sikhangele ukwenzakala lapha kwelemelika, siyabona ukubana umongameli Joe Biden usesayine umthetho ozakwenza ukuthi uhulumende akhiphe imali yokulungisisa imigwaqo, izakhiwo lokunye okunjalo. Ubona ngani uhlelo lolu luzavuselela na umnotho welizwe lemelika?
Ngombono wami lokho yikwenza kuhle ukuthi sithi kuphiwe imali yokuthi kwakhiwe izinto, kwakhiwe amabholoho, kwakhiwe imigwaqo, ngoba lokho kuzayenza ukuthi impilo ibe ngconywana ebantwini. Mina ngimigwaqo khonapha okunzima ukutshayela kiyo khonapha emelika ngaleso sikhathi egcwele amagodigodi, ikanti njalo lamanye amabholoho asegugile asengabangela ingozi. Kumnyaka ophelileyo abasakhumbula kulelinye ibholorho eladilikayo endaweni ye-Florida lalimaza abantu labulala labanye. So kuqakathekile khonokho ukuthi kusisize.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umoyi umnumzana Simon Kaya Moyo uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Mnangagwa ubedle amabele ukudlulise amalawulo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo unguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.